Siyabonga Kips Dube. Siyamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 16 Mabasa 2016 silethwelela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesine kungakutshengisela ukuthi leli bandla lizanqoba ukhetho oluzayo na?
Ukutshengisa ukuthi khathesi ukutshengisela lokhu bekungaphumelela phela ngoba kule ngxabangxo zekhona kuzanu njalo uPresident Mugabe bebengathi bona bazama ukulwisa yena umbuso kumbe ukuthatha umbuso bebekhanya ukuthi ukutshengisela nje kuphela lokho.
Inkokheli yezisebenzi zikaloliwe ibizwa emhlanganweni lohulumende wokuxazulula udubo lokungatholi iholo.
Hayi, okwamanje azeke zatsho ukuthi khona kuyakhulunywa ngani. Into esiyaziyo nje ukuthi kungasingaziliziwe emthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesine kungakutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba ukhetho oluzayo na? Ukutshengisela lokhu kube losekelo olukhulu kakhulu. Lokhu sekulethe imibuzo ethi kungakutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba na ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina kuyinto enhle kakhulu nxa abantu bekwazi ukuthi babuze into esifana lokuthi imali iyasuka yangaphi, abantu bechallenge singakuthi corruption njalo betshengisela uhulumende ukuthi hayi ngeke benze mathanda sonke isikhathi bengabuzwanga ukuthi udubo ukuthi kungabe uhamba njani. So kungathi ngabe into ekwanisa ukwenelise ukuthi sonke isikhathi makwenzakale izinto ezingaqondanga ibe into ehlali senzakala.
Siyabona ukuthi kwake kwathiwa kuzaba lokutshengisela kwaphiwa igama lokuthi final push, kwabuye okunye kwathiwa khona winter of discontent, kwabuye okunye njalo kulamabizo atshiyeneyo kungaphumeleli. Singathini nxa sibona ukuthi lapha uze kwaphumelela la uMnumzana Tswangirai enguye ophambili?
Ukutshengisa ukuthi khathesi ukutshengisela lokhu bekungaphumelela phela ngoba kule ngxabangxo zekhona kuzanu njalo uPresident Mugabe bebengathi bona bazama ukulwisa yena umbuso kumbe ukuthatha umbuso bebekhanya ukuthi ukutshengisela nje kuphela lokho. Khonokho ngibone ngani kwenze uhulumende wekela nje abantu bahamba batshengisela. Akutsho ukuthi nxa kungaba lokunye futhi ukutshengisela okuqondane lezepolitiki lezokubuswa kwelizwe kungasuka kuyekelwe kuphumelele kanjalo. Ngibone ngani khonokho nje ukuthi uPresident Mugabe laye uyenelisa ukuthi hayi la mali leyo ngiyayidinga kwenza ukuthi ekele abantu batshengisele nje kungela kuthula. Ngithi siyazi ukuthi emavikini amalutshana adlulileyo ama-veteran azamile ukutshengisela upresident wabatshengisela ukuthi hayi akusetshenziswa njalo kwele Zimbabwe.
Kungakutshengisani lokho okwenzakeleyo ngolwesine singathi kube lokhetho kusasa nje? Nibona ngani kungatshengisa na ukuthi uMnumzana Tswangirai enganqoba kukhetho?
Angiboni ukuthi lokho okwenzakeleyo ukutshengisela lokhu kungabe kulesiboniselo okusinika khona kwezokhetho kumbe kwezokubusa kwelizwe. Ngibona ngani mina kutshengisa khona ukuthi uMnumzana Tswangirai ulabantu abamlalelayo abathize kodwa phela kwela kokutshengisela kwakhe kwenziwe khona ukuthi uhulumende kazange alwisane lakho njengenjwayelo. Njalo ngibone ngani layo uPresident Mugabe nxa engadingi ukuthi kube lokutshengisela awuthola kumhlambo ofana nalowo kade utholiwe nguMnumzana Tswangirai. Kodwa kuyinto enhle kakhulu ukuthi uTswangirai uwanelisile njalo kubone kuqondile ukuthi abiza abantu athi hayi akeni sibonisele ukuthi ngeke imali ihlale nje iswelakala kungaqondakali njalo kungelampendulo yokuthi iphele yaya.
Lo-ke uMnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Inkokheli yezisebenzi zikaloliwe ibizwe emhlanganweni lohulumende wokuxazulula udubo lokungatholi iholo. Izisebenzi lezi kazikatholi iholo lazo kusukela ekuqaleni komnyaka ophelileyo okubangele ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ziyehlala emahofisini alinkampani eHarare. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union umnumzana Kamurai Moyo.
Into esilayo kwamanje sesitole i-shockers order ehambelana ngelo kuze nge-section 106 of the Labour Act. Sethi kona sibuye e-labour court sizo appear ku-labour court judge mayelana nodaba lolu olwezisebenzi eziku-strike.
Kuyathembisa na ukuthi kuyakhulunywa ngendaba yeholo?
Hayi, okwamanje azeke zatsho ukuthi khona kuyakhulunywa ngani. Into esiyaziyo nje ukuthi khona sina siliziwe emthethweni. So umthetho kuyo uyoza kutsho ujaji yena uzasitshela uzasichazisela ukuthi khona usibizeleni.
Kodwa sikhuluma nje kuyini kade sokusenzakala abantu bayahamba yini emsebenzini?
Hayi, lokho kwamanje azeke zatsho ukuthi bayahamba kumbe kabahambi. Yikho sithi khona nje ujaji yena ilokuzeni ilabour court isibizile. Uthi ukuthi khona ingeke umkhathi kukhona akuhamba wayekukhuluma. Umkhathi yena ngeyokwaziyo ukuthi abantu bayahamba emsebenzini kumbe kabahambi. So thina sibonga ukubizwa ukuthi khona kuyanini njengabantu abamele izisebenzi.
So kubizwe lina abamele izisebenzi le-railways lohulumende labo bani abanye?
Hayi, okwamanje yona labo kuphela embazi yawabizweyo.
Lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter.
Inani labavela kwamanye amazwe elisebenza kweleBotswana liyehlile kakhulu, kodwa elabe Zimbabwe lona liyala lilokho liyilo elihamba phambili. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Inani labo bonke abavela kwamanye amazwe elisebenza eBotswana lingaphezu kwenkulungwane ezilithumi lambili, 12,000. AbeZimbabwe bona besedlula kancane inkulungwane ezintathu, i-3,200. Kunombolo esikhitshwe ngurhulumente weBotswana, inani labalamaphepha okusebenza labeZimbabwe likunkulungwane ezintathu lanye, kukanti abeZimbabwe abangabaqhatshi kumbe abalamankampani bangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Inani litshengisa ukuthi abavela ngaphandle kweBotswana laba bahola imali engaphezudlwana kolabo ekhaya. Kubikwa iholo labo lidlalela kunkulungwane ezilamachumi amahlanu zamapula, i-15,000, kukanti elaBotswana lingamapula ezinkulungwane ezinhlanu, i-5,000. Kodwa omunye oweZimbabwe umnumzana Nelson Ndlovu uthi nombolo lezi noma ziqondile zilakho ukutshengisa isimo esingayisiyo. Uthi ukhona abaZimbabwe abasebenza bengela maphepha, kukanti iningi alibambi imali eqanjwa kumbiko lo.
Lokho kutshengiswa liphepha leli ngeke sikwale ngoba yikho uhulumende azitshela khona, kodwa kulabanye likhumbula abangena ngaphansi kocingo. Njalo le mali lezi ezikhulunywayo, ukhumbule ukuthi nxa ulapha uzocela ungancindezelwa kuthiwa hayi sizakunika imali engaka, kodwa nxa ufika emsebenzini kuthiwa yona le ikhona.
Inombolo lezi zitshengisa ukuthi inani labaphuma eZimbabwe besebenza eBotswana ngabesilisa. Kulabesilisa abayinkulungwane ezimbili lamakhulu amabili, 2200, kukanti abesifazane bangamakhulu ayisithupha abasebenzayo. Phose amakhulu amahlanu abesilisa bayasebenza kumbe balamabhizimusi, kukanti abesifazane abalokufanayo bangamakhulu amabili. Umnumzana Ndlovu uthi inombolo lezi zitshengisa ukuthi siko lokuthi ubaba nguye ophandela imuli alikantshintshi.
inombolo lezinqawo zikhangile zivele ezitshengisa khona ukuthi isiko livele linjalo ukuthi ubaba nguyozaphuma ayidingela abantu abakhe njalo lokho kungaba isizekeliso omfanekiso wokuthi phandle lapha kulula abantu nxa bethi wena hhayi useBotswana babona ngani hhayi kulula yonke into izakwenzakala lula akunjalo
ukwehla kwenani labasebenza eBotswana kubangelwa luhlelo lukahulumende wakulelizwe ukuthi aqhatshe izalwane zakhe ngesikhathi amathuba esiya esiba malutshwane nguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulongela Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Sixoxa ngozibuse sihlaziya ukuthi abesifazana bancedisa njani ekutholeni uzibuse njalo impilo zabo lamuhla zinjani. Sixoxa lo nkosikazi Grace Noko ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Ngiyathaba sibili ukuba na sithakazelele ilanga likazibuse ngoba phela kwachitheka igazi ukwenzela ukuthi sizuze lo uzibuse ngendlela abantu ababephila ngayo before independence amabhunu engcindezele thina abantu abamnyama. Mina ngikuthatha ngokuthi siyalingana abayensundu labamhlophe savoxa lapho savoxa khona kodwa kuhle ukuthi ngoba okwakathesi abantu bangahlala phansi kukhulunyiswa sibona ukuthi nxa sisithi umuntu independent siyabe sisithoni sisana kuyesaba ukuthi nanxa ubona ukuthi lapha kakuhanjiswanga ngendlela akekho umuntu ongamlanda umtshele ukuthi lapha usuphambanisa siphila ngomoya kankulunkulu sihamba kodwa sihamba sibubula izinto eziningi kazihanjiswanga ngendlela efaneleyo njalo lobandlululo khanye ngani besesekhona uyazi ukuthi uyasayin kuqala sasithinwa namabhunu but okwakathesi uzathi ukuthi thina sodwa abantu abamnyama ngani lathi asisaqondakala asisazwisisane lokuthi kuyini.
Likhuluma ngobandlululo ngomhlobo sesikhangela ke ubandlululo phakathi kwabesifazana labesilisa abalwa impi yenkululeko lingathi lukhona yini lolu bandlululo kumbe hayi.
Asiphathanga ngokufanayo engaphandle abantu bangabona ingazani yesu yalingana. Well of course ngoba asithi thina njengama war veterans lokusukuthiwayo okuncinyane okokuthi sinede umphefumulo kuyalingana but on the ground nxa sekusenzakala izinto kasilinganiswa obaba bakhanya ingani bane-upper hand singaze sikhangele khonale kumaphalamente uzathola ukuthi abaningi ngabobaba omama bababalutshane sibuye nale indaba yomhlaba omama abaningi angeze ngizwe ngabomama abaphiwa izindawo ezivundileyo sibile ezikuma bekuthiwa ngama-A1 or-A2 lawo in the exception of bona bana babebelobudle lana nabaphezulu mhlawumbe but labo ukuthi ungabezwa bekhulunywa ukuthiwa wathola iplazi elizelinje elivundile endaweni enje hhayi angaze ngikuthole ngingazi into engxenye mina yini engakudingisisiyo so yikho lisitsho ukuthi hhayi indawo siyafana sibili kodwa hhayi sisaphathana wakhona okhuyana ukuthi hhayi lowo ngowesifazane lowo ngowesilisa ngakhuluma ngakho futhi sometime bheke ukuthi even lakuwo ami khona ngale asikaze kuthiwa size kuthiwa kulama-general abo ngabomama kumbe kusesipholise nikhona ngalo umele abe nguye indoda ebaphezulu beni umama bazafakwa nje sekusiya kubo 34 kusiya khona
sesisuka kulolu bandlululo siyananzelela njalo ukuthi kulenye inhlanganiso yesandukubunjwa kathesi ngabalwa kuvuyo leZipra ngombono wakho kuliqiniso yini ukuthi abalwa kuZipra labalwa kuZandla abaphathwa ngokufanayo
kakhulu bayabandlululwa in a way ukuthi bona abokhuluma ngakho zathola ukuthi abanye bangikhona ngabantu abaphuma ngapi abaphuma ku-army kumbe esipholiseni kunesikhathi sokuthi mase kuvuya ama-promotion into yokuthi kuba lama-shift yokuthi umuntu uyasuswa kwenye indawo ayefakwa kwenye indawo besala bepromotha omunye ngale and lo abazabe bemshisile bemhambisa kwenye indawo sebefika ngale bedinga ama-promotion the other leader oyabe ngale uzakuthi hayi umuntu lo kangingasebenzi laye angingabikwazi ukuthi ngingathi limpromothe okunganani so khona kuyana kwancindezela ikakhulu ama-Zipra amaningi ngendaba yona leyo yokuthi kuba lama angikwazi ukuthi ngingakubiza ukuthi kuyini okokuthi uyasuswa kwenye indawo yayifakwa kwenye indawo ngapha besala bepromotha asingene namahofisini kathesi amahulumende khonapho uzathola ukuthi iningi labantu abaphetheyo imisebenzi baza kuba ngabazelela kwesayidini lelangale kathesi nje sikhuluma nti kuzavulwa engxenye naleyo kuthiwa ihofisi ye-ministry of ama-war veterans asikwazi ukuthi abaphetheyo khona ngale okwakathesi yesu silobaba uchinga ufakwe laphana but kasikwazi ukuthi abanye ngaphansi kwakhe ngwesinye isikhathi bayafaka umuntu lana besemiswe nje njengestudio yazibona benabantu babo abasebenzayo I think iningi lama-ministers abasesuke esayidini langithi kumbe mhlawumbe ababakunanzeleli kumbe kabakunanzelela kumbe kulokwesaba kumbe kuyini abantu abangemva kwabo uzathola ukuthi yibo ababezeripota phezulu bona kodwa kwezibiza ukuthi ngama-minister they can't do anything mina kwesinye isikhathi ngangize ngifisa ukuthi ngabe kumbe angazi nje ngiyabe sengifile ukuthi kukhona kuzazalwa umuntu kumbe elida ozayenelisa ukuthi afake abantu esimeni sokulingana singabantu siyalingana
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Grace Nuku umlweli wempi yenkululeko asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi lathi sibongile sithandekile Mhlanga kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu izifa iphakathi kodubo lokusilela kwemali lanxa usomabhizimusi uWignell Jivayo wathembisa ukuyiphathisa okuningi asikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi kwezemidlalo uCassius James Manampofu
ya uze ngendlela enhle njengoba i-national team yethu ibingathi iyaswela imali yokuthi babhadale ama-players isizifa ezine association kodwa ke into esihluphe ukuthi bathi imali yakhe ingcolile kulobuselo obunye ababutsho ukuthi wabenza ngathi bufakazi abantu banabo na asikwazi ke lapho kodwa kukhanya ngathi abantu abajabuli ngendlela aphume ngayo futhi
kodwa ke nxa kuyukuthi uyabe ephathisa ukuthi angesilungu i-individual osekusolwe ngabanye ukubona njani khona ukuthi yena aphathise bese kuthiwa hayi umuntu lo kumele ngaye kuyikampani
hayi ukuphathiswa kwama-individual khona kuhle la makampani lakho kuhle kodwa ke abantu phela bayakhangela ukuthi imali le esiyithathayo ivela kuphi uyithole ngayiphi indlela ngoba kholokhena khona ukuthi umuntu aphathise umphakathi kumbe ephathisa ngayiphi indlela ngemali embi kufaka isimo salowo mphakathi isimo sabo njengabantu kumbe njenge-association sikhanyizifa esimele sibe sokuthi badlelana nabantu abagangileyo ngoba ngikathesi noma singabheka umumo we-South Africa sikhangela indaba ye-Gupta family i-Gupta family ibe nerekhodi embi behlanganisa lo president zuma ucina ubangela ukuthi amabhenki amanye athile njenge-f n b nabo apsa labanye abanjalo bagcine bekhansile ama-akhawunti abo-Gupta so khokhana kutshengisa ukuthi abantu bafuna izinto ezi-clean ezi-transparent ngezinye indlela kutsho ukuthi uwignel zana yakhe zingcolile imali yakhe ingcolile hayi abantu abangeke bayemukele noba yihlupheke kanganani
kodwa bake betsho phela ngesilungu umnumzana Mpofu ukuthi la manzi angcolileyo lawo ayakwanisa ukucitsha umlilo
ya ayawucitsha umlilo ye kodwa kusho isikhathi ukungcola kwakho khona yikho kungagcina ubangela umlilo ukuthi uvuthe ngamandla kubhebhe kakhulu ngoba asithi ma amanzi engcolile engcoliswe yinto enjenge-oyili enedizili uwathela emlilweni umlilo lo angeke ucime uzawuba mkhulu kakhulu
lo-ke ngu-Cassius James Manampofu ingcwethi kwezemidlalo sigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande lilala
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.